kuliqiniso ukuthi namhla ngicelwe amapholisa e-1K, i-CID, Law and Order Section, bebelabanye be-President's Office. So ngihambile khona le ndegqwetha elimphelekezekileyo khonale. Bafika khonale bathi bazwa amakungakunga ukuthi mina ngibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-SADC Summit ukuthi beyetshengisela ungamukeli ukukhokhelo kukamnangagwa lapha eZimbabwe. So mina ngisengibajoda angazi ukuthi bakhuluma ngani, ma befisa ukuthi nibatshengise ubufakazi babanjengisi. So bathi okwamanje asikakwazi sukuthi uhamba njani, kodwa siyakukhuthaza ukuthi ma ufuna ukutshengisela ulelungelo lokucela imvumo kithi emapholiseni sokusekela, kodwa ungayenza ungela amapholisa awutshithi sokubopha.
Siyabona ukuthi ubulo kansila wakhona ngapho eWange. Bebelicabangela ntonye yini lo babili?
Kukhanya kulabantu abanye abephatha babanika amavizo ngoba izolo babopha omunye okuthiwa nguPromise Mkhululele Stokesini, nomunye futhi okuthiwa nguBrian Nyon. Bamthathela ifoni khona bembisele namhla ifoni, and then lalo ukhansila umasulu layo bambizile. So kutsho ukuthi kulabanye abantu abasebenza kathi ngoba banika amavizo ukuthi laba bantu bamelele babuse kunabo. Ngigcine kulo Promise Stokesini angazi umbeseuphume ngoba igqwetha belisele khonale, ngoba ngomthetho amapholisa avumela ukugcina umuntu for 48 hours ma befuna ukumbuzisisa ngodaba.
Igqwetha lenu ngubani?
Kuthiwa nguLinda Mthombeni, usebenza kwabakonkala but ucelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Libona ingani bekuyikubuzwa nje kuphela lokhu kumbe kulokuhlukunyezwa thile?
Indaba yakhona angiyiboni isebenze kakuhle ngoba amapholisa amele alandele abantu abangamatsotsi mba amasela mba bayisigebenga. Thina esikuwezombusazwe kumele basitshiye senze indawo zombusazwe. So sokhaya ngathi bona amapholisa asebenza umsebenzi wombusazwe ukuthi ni ma abantu befuna ukwenza into zombusazwe, amapholisa nasebengathi abantu hlango labo abahlangothi labo sebengathi labo ngabanye abembusazwe. So kabafocus on ilaw and order kulokuthini baphongulandelela amakuwa ezepolitics.
Soluphelile du yini lolu daba ukuthi seliqedelane lawo amapholisa?
Bathe basakhangelisisa udaba lakhona ngoba lo nye ufakazi bazasicela ukuthi sibuye futhi. Okwamanje basebesikhululile.